Sika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 lwezi 2016 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote.
Iqinisweni isikhathi sangikhona sesinzima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo-2018 i-diaspora vote izaba khona. So kunzima izani ibhaya iyithenga isikhathi ngabomo ngento leyo.
Uzulu wezigaba zePlumtree zigoqela kombimba. Sezihlala evalweni zisesaba inyathi ezifohle zivela eWange National Park.
Nanje lokhu esibona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkala kade yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi ba benza idebate ukuphikisana ngomlomo.
Ukhetho lweMelika luza kwenziwa ngolwesibili. Sifundo bani singatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yezakhamizi zedolobho leGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ziphiwe ilungelo lokuvota kukhetho oluzwayo lukamnyaka ka-2018. Iphephandaba leThe Chronicle lethule umbiko othi izakhamuzi zaleli dolobho zatshela ikomiti yedale lephalamende ebuthanisa imbono kaZulu phezu kwemithetho yokuvota ukuthi kazifuni abakwamanye amazwe bavote. Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo owayesemhlanganweni lo utshele iStudio 7 ukuthi babili nje kuphela abantu abathi kabafuni ukuthi abantu abahlala kwamanye amazwe bavote. Siqale ngokumbuza ukuthi impiko le iliqiniso na.
Ngamanga Chris, ngamanga luhlaza. Lathi kusethusile ukuthi indaba ifakwa ngendlela enje. Iphume kuChronicle, iqaliswe iChronicle newspaper yeZimpapers. Iqiniswe likhona ukuthi kwasukuma abantu abathathu emhlanganweni. Umeya, lo deputy mayor, lo councillor, abangabezani uPF, yiba bafaka lowo mbono ke ngu-3. Otherwise, bonke abantu ababekhona emhlanganweni were lobbying ukuthi abantu bediaspora benikwe i-right yokuvota. Kungabala amanye amaphepha angasuka kahulumende akubeke kwacaca ukuthi abantu bakhuluma bathini. Ukuthi isitori sithwistelane ngendlela enje singcolisa ibizo labantu beGwanda kangikuzwisisi. Hayi, kusilo qiniso ngamanga adanisa kakhulu. Nxa i-newspaper zisenze nje it's very bad.
Kodwa bona abantu beGwanda bathini ngokuthi abantu bediaspora bavota?
Into esiyikhalela kakhulu. Iproblem ukuthi into lesiyaqhasa ukukhuluma ngayo from 2013 immediately after elections after constitution ukuthi akulungiswe ama reform kuqale ngayo indaba ye diaspora ngoba ngayo yaqalisa ngo 2013 kathi singathi siye emaphetheleni but sesikhangela 2018 eqinisweni isikhathi sangikhona sesinzima ukuthi singathi ngeshuwa-shuwa ngo 2018 i diaspora vote izaba khona. So kunzima izani ibhaya iyithenga isikhathi ngabomo ngento leyo. Ngakhangela kathi sike ngani yibo abayikhuluma kakhulu kanti benza ngabomo ukuthi divethe attention into abawaziyo ukuthi sokungaba nzima ukuthi ngo-2018 i-implement. But kumele sikhontinue siyikhalela. Nxa kuvuka siphushe ingene ngo-2018 but definitely 2023 ibe isiyinto ekhona.
Hello ke ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo unobhala jikelele wenhlanganiso yeGwanda Residents Association ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekhona le eGwanda. Uzulu wezigaba zePlumtree goqela kombimba komakhulela lako madlambuzi zibikwa ubikwa esedlela evalweni esesaba inyathi ezifohle eWange National Park esezihlasele zalimaza abantu abambalwa njalo zabulala oyedwa. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba umnumzana Difa Dube.
Yebo Nkomo, sile simo esibi kakhulu esizakalayo emangweni wakithi. Ngibala indawo ezifana labo Jijume, ngibala indawo esifana labo Mbimba, labo Ndolwane, omakhulela. Kuqansa kusiya phezulu kwalayo kuze kuyofika kwamadlambuzi, kuze kuyofika kwamasendi labo Tokwana. Kule nyathi ezabuya, kushuthi zabuya zivelele ehlangothini lweWange National Park, zozothutshela emabhongane. Njengoba usazi baba Nkomo ukuthi emabhongane seyangalunxiwa, akusela amanzi emabhongane. Ngokusuka-ke lapho ngokungatholi amanzi, inyathi zalandela umfula uTekwane. Inyathi lezi zidlisa abantu luqubhu mpela ukuthi abantu abasahlalisekanga, abantu basengozini kakhulu abaphephanga.
Bathini bona abakhangelane lezendle nxa likhulumisana labo njengezakamizi?
Abakhangelane lezendle sezakuxhumana labo sibili khona ngale abanye abantu babhongane. Uhlupho abalalo ngokuthi abala izinto, inyawo zokuhamba. Njalo bakhala ngokuthi ipetroli abala, le nyawo izimota abala, zimota zokuthi bayenelise ukuthi bangazigweba mhlawumbe ukuthi banelisa ukuzithinta bazithole kusasemasinyane. So iluhlupho abakhangelane lalo lona lolu ukuthi phezu kwamandla abo ukuthi bengayenelisa ukuthi bakhijime yonke indawo bayenze umsebenzi wabo ngokupheleleyo.
Abalimeleyo abahlatshwe yilezi inyathi bakusimo bani?
Okushuthi mbaba Nkomo, ngithanda ukuthi ngikhulume into edabukisayo kakhulu ukuthi kulo baba owahlatshwa inyathi wakombimba usasesimeni esisibucayi kakhulu khona ngale e-Central koBulawayo. Kubuye njalo kube sekusiba lo munye ubaba owalinyazwayo laye wakwaMasendu laye osesibhedlela khona le Central. Kube sekusithi njalo-ke kube lo munye umama owakotokwana uhlatshiwe laye wahanjiswa khona ngale Central po sithola imbiko kathesi ukuthi umama lo osejonile. Engingakusho Nkomo ukuthi bengithanda ukuthi ngixwayise kakhulu ebazalini kakhulu ukuthi nxa behamba bakhangele kakhulu, bavula amehlo bakhangele, ngoba inyathi iyinyamazana icishe ifane lesifuyo, icishe ifane lenkomo. Because ingumdaka or noma ngathi imnyama ngombala, kodwa impondo zayo zikhathe phezulu. Likhangele kakhulu lapho lihamba khona, njalo lingahambi endaweni engathi ilesixuku, ngoba kakhulu inyathi ithanda ukuthi nxa ibona umuntu icashe esixukwini. So lihambe kakhulu indawo ezingamagceke noma lisebenzisa izindlela ezinkulu.
Olo-ke ngumnumzana Difa Dube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree. Ubekhuluma ecingweni lo Ntungomile Nkomo weStudio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula.
Kuhlelo lwezemabhandleni namuhla ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Mukombwe, ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, uthola njani ngapha? Kungaphela kunjani eAmerica?
Hayi, ngapha ku right siphile kuhle. Kunjani khona ngapha eBinga?
Hayi, kuyachisa Nkomo, uthwa hayi lichisa kuze kuphume imhlanzi emanzini ndoda.
Ah, lithembisi inizulu.
Hayi, izulu like lahizachiza kuthanye. Mbona mina njengomuntu omela abantu okuyi rain gauge kwami kwanginika 10 milliliters, ukatshengisa ukuthi hayi alisilo zulu lokufaka inhlanyelo, ngelokuthi nje kuphela isihlahla lisihlume.
Kodwa wona amalungiselelo okulima ahamba njani? Sebeqalisile yini abazali ukudinga inhlanyelo lokulungisa amakhuba?
Hayi, okwabo bayalungisa njengenjayelo, ngoba kuthiwa intandane iyakwazi ukuthi hayi nxa selitshona kudliwa njani. So izizalwane zeZimbabwe njengabantu beBinga bayakwazi ukuthi inhlanyelo ikhulunywe emaphepheni, ikhulunywa nje kuphela, ngoba nginje njengo-council chairman ngizayihlanganela okukhanyayo okubambekayo ukuthi inhlanyelo ingaba khona. Ye, abaningi sebeqalisile uJMB ukukhuluma ngenhlanyelo, RX sike yakhuluma ngenhlanyelo, kodwa okunye kuphelele emaphepheni. Ukuthi ngingathi kulo wapiwa inhlanyelo, hayi akakabi nomuntu osezuza inhlanyelo. Singazi ukuthi ngokoma kwelizwe lokuthi izaba khona yini, ha lokhu sikuthiya kuyo uNkulunkulu ozabona ukuthi ikwini okuthatha indawo.
Emavinkilini khona iyatholakala yini inhlanyelo yona leyo, njalo iyathengeka na?
Bengakakhanyi kangako ukuthi nje uPali yakwazi ukuthi abantu beZimbabwe sinjani ngendaba yokulamba, sebehlakaniphe kakhulu. Umuntu uyabe valele inhlanyelo yakhe emelele ukuthi lapho ezadingwa kakhulu ngebhekobo December khonale, kodwa njengeprize hayi kayekacaci kangako ngoba kabakafaki kuma shelf okukhanyayo ukuthi ngazi ngafakaza ukuthi hayi intanyelo oyifunda ebhinga kahamba endaweni ethize. Ngisazama ukudingisisa kubona usulu kubread basket yethu ebhinga lapho abalimi abantu okuzwayo ukuthi inhlanyelo iminjani. Kodwa sike safika ekariyangwe la iviki ephelileyo sikhulu ku-irrigation yethu ekariyangwe irungwala irrigation. Kodwa abalimi bebekhuluma ngendaba ye-fertilizer ukuthi kayitholakali inhlanyelo gabangabi nayo inje kukhanya izulu kukhanya lingaphangisa lo nyaka singazi ukuthi sizavuna ngoba soze sivune. Kodwa ngawukakhanyi luto ukuthi singathi inhlanyelo ikhona Nkomo.
Kahle kahle Mukombwe, nxa izulu lithe lana kuhle khona ngapho ebhinga, kuyini elivame ukukulima kakhulu emasimini lapha?
Emasimini akithi ngathi thina inyawuthi sitshaya kuhle kuhle nxa izulu line kahle lamabele, then siyazijowathi akwazi ukuthi ibhinga sila indawo ezingu-2 isiyabhuwa lelusulu. Abantu bayazilimela umumbu bayavunda sibiliyona, even i-GMP njengorhulumente uyahamba ayothenga khona kubo-GMP bayathengisa abadali ngale even ikotoni umumbu even amazambane uhamba kolusulu. Hhayi kuyabe kukhanya, but into emangalisayo uzathola ukuthi nxa sebekhipha amarekhodi kuprovinsi kuyabe kungasakhanya ukuthi ibhinga ike yaproducer, kuyabe sekukhanya ngathi seprovinsi ukuthi abalimayo ngobani. Ha uyahlukangela ukuthi ngumbangazwe lo, but into ekhona anyway, hayi abantu siyavuna kakhulu thina njengenyawuthi lamabele then siyabhuwa labolusulu. Yikho ukhangele ukuthi bayavuna njipijana umumbu, kodwa not wokuthi ilusulu iyadengisa umumbu, isiyabhuwa hayi bayalima okwanile ukuthi babadle nabantu babo nxa line kahlizulu.
Izifuyo zona ziqinile kodwa?
Akwezifuyo asike sikhulume. Ha inkomo seziphelile, mina esifayeni sami ngikhuluma nginje sengilahlelwe ngenkomo ezingu-8 ingazi ukuthi lapho eliyakuna izulu elenisewula kuyabe kunjani. Ngathi inkomo seziphelile, imbuzi lezasikhanyi ento ukuthi abazali bangazama ukuthi bethengise inkomo yankona. Othengayo ngothengisayo, ngoba umuntu othengayo ngokunika intengo yenkomo yakho. So kunzima okusemakhaya kumbe okusemaphandleni. Ngikhosi yami,
livame ukulima ngani, ngamathalakita kumbe ngenkomo?
Thina silima ngenkomo, balutshwana nje abalima ngamathalakita e-DDF labanye nje laba abazuza nge-corruption yezandu le amasela lawa ezandu la.
Hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Mukombwe, silethemba liza kuna kuhle izulu, belima abadala likhona ukuthola ukuhle.
Siyabonga Nkomo. Hayi sizalathi sifaka nje wathiwa uNkulunkulu wophetha amakhiyi, ngabe uthi izulu lina ngokutata kwamgazi. Hayi besiyakuthi kunzima, kodwa laye uNkulunkulu ngelinye ilanga uyakhalala ngelinye ilanga la.
Hayi kunjalo Mkombwe, siyabonga kakhulu.
Siyabonga Nkomo.
Velilalele uhlelo lwezemabhandleni, ngixoxa lomgcini sihlalo weBinga Rural District Council umnumzana Dube Mukombwe. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba, sixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa impahla kwamanye amazwe, inhlanganiso leyithiwa International Cross Border Association. Umnumzana Dennis Juru nguye esixoxa layo.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Siyabonga.
Kungasitshela ukuthi kuhamba njani lezi nsuku kunhlanganiso yenu ephathisa abaphila ngokuthengisa?
Okwakathesi sibona ukuthi abantu abaphathisa impahla zabo sebebaningi kakhulu, ngoba siyabona ukuthi abantu iningi labantu alifuni ukuya ekhaya okwakathesi, ngoba ama-permits aya-expire, especially e-South Africa, ama-permits aya-expire. So wonke umuntu ufuna ukusebenza, ngiyabona kungani yena into eyenza ukuthi abantu baphathise kakhulu impahla yabo. So abantu abaphathisayo sebebaningi kakhulu.
Manje nxa sikhangela khona ukucapha umngcele ibhoda, akuhluphi yini kakhulu nxa sikhangela imithelo okumele abantu bayibhadale?
Katesi abantu bayadiza, ayiso ndaba yokuthi abantu bayabhadala lokhu vele izimura kuyadizwa kuphela, ngoba kulo mthetho lwana we-SI-64. So abantu bayadiza, iningi labantu liyadiza. akusho ukuthi abantu bangenzi into zabo straight.
Kodwa bakhona yini abalokhu bediza njalo ukuthi bangene kumbe abanye abacapha umngcele ngokucapha uLimpopo lokunye okunjalo labana abathiwa idaba lapho bagcwele yini?
Hayi, abaningi ukudlula abangenayo okusemthethweni. Iningi labantu liyalingena ngaseqeleni ngoba imithetho yangkhona vele imithetho yangkhona ayiyenzi njalo abantu abasebenzisi ama-passports. Umuntu engasebenzisi i-passport kuba le problem yokuthi i-problem yokuqala yokuthi amalanga banikeza amalanga amalutshwane umuntu uyabe efuna ukuyosebenza abanye abantu bayabe benawo ama-passports kodwa indaba yokuthi akunikezwa amalanga amaningi so abantu bayabona kungcono ukuthi bahambe ngela ama-passports kusithi abazabe befuna ukuthwala impahla basesidabulapho bangene ngasiceleni kweborder so iwama-problem esilawo.
Manje njengenhlanganiso liyabaphathisa yini abantu njalo ungasitshela ukuthi baningi yini elibaphathisa?
Thina asichaphisa abantu kodwa sithathe impahla zabo bona esihlangana labo phambili sithwala impahla kuphela.
Njengenhlanganiso ephathisa bona laba abantu abathenga impahla becapha umngcele, ungatshela uZulu ngamafitshane ukuthi liphathisa njani njalo nxa uZulu efuna ukuphathiswa likwenza njani?
Abantu bayaphathisa impahla zabo. Abantu ma befuna ukuphathisa impahla bayasifonela ku 0623966158 njalo ma befuna ukuthi siyobachekela ukuthi izihlobo zabo ziyabe zinjani. Siyahamba siyobachekela ma kule namaprojects awayenziwayo, siyahamba siyobachekela sithathe namafoto izintombi sibalethele sibanikeze konke babeshiwo ukuthi izinto zabo zihamba kahle ekhaya eZimbabwe.
Kule sikhathi yini lapho ngathi kona abantu baningi abacapha umngcele kumbe kuyafana nje njengoba lezi nsuku sisiza ukubana eZimbabwe kuyakhathaza impilo kayihambi kahle?
Ya, akufani. Ngalesi sikhathi abantu abasaye eSouth Africa, iningi labantu libuyela eZimbabwe. Kodwa ngabo January isikhathi sokuthi umuntu wonke uyabe sebuyela eSouth Africa uyabe ephuma ngaphandle kwelizwe, ngaba kuye eSouth Africa, kuye eBotswana, kuye eZambia. Kodwa iningi labantu liye eSouth Africa ngoJanuwari, abantu sebeyofuna umsebenzi. Okwakhathesi amakhampani ayavala, so akula bantu abahambayo eSouth Africa ngalesi sikhathi ngoba amakhampani ayavala and bazohamba maye amakhampani sevula ngoJanuwari.
Njengoba lezi nsuku kulodubo lokusilela kwemali eZimbabwe kukhulunywa ngama-bond notes lokunye okunjalo, ungasitshela ukuthi amalunga enhlanganiso yenu labantu elibaphathisayo kuhamba njani ngodaba lwemali?
Amalunga ethu thina vele abasahambisi imali, abasabhenki imali ngoba sokule problem ukuthi bafuna ukuintroducer ama bond notes. So amalunga ethu vele thina asahambisi imali ku bank ngoba abawazi ukuthi kusasa kuzovuka kunjani. Plus asazi ukuthi uZulu uzomukela imali le yama bond notes okungakanani. Maybe uzothi uhambisa imali yakho ebank bavuke bakunikeza ama bond notes usithi uyatshintsha, abantu bayalo ukutshintsha ukuthatha ama bond notes. So thina vele asisahambisi imali emabhenkini, asafuna ama bond notes lawa ngoba asebenzi ungaye South Africa lawo achinjwa, ayikuso mali lokhu. So thina amalunga yethu vele asebenzisa ama bond notes, asisebenzisa ama bond notes.
Hayi, kuzwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga abalaleli. Sithi libuye lizophathisa impahla zenu, lihambe kahle ngesikhathi sekhefu lesi. Abatshayeli litshayele kahle, libone inkomo lamadongi emigwaqweni.
Hayi, sibongile.
Siyabonga.
Alo-ke bekungumnumzana Dennis Juru, umkhokheli wenhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ngaphandle kwelizwe eye International Cross Borders Association, ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 12080 kHz. Ukhetho lwemelika luza kwenziwa ngolwesibili yonale iviki eqalayo. Sifundo bani esingatholwa ngamanye amazwe afana leZimbabwe? Lumbuzo siuqondise kumnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika.
Kungaba kuhle sibi lokumangalisayo uma iZimbabwe ingafunda kwabanye ngoba imfundo vele kayipheli. Into nje edanisayo ukuthi iZimbabwe ithanda ukuzenzela okwayo, izenzela ekubona kungani kuqondile kulungile ebantwini bayo lesizweni sayo. Thina esikubonayo, thina esisekwamanye amazwe, esibona ezinye izinto zisenziwa ngendlela etshiyenele yakithi kukho konke. Kungaba kuhle sibili ukuthi abantu beZimbabwe, amalunga kahulumende, bake babone nje ukuthi izinto zihanjiswa ngandlela bani. Into eqhakathikileyo kakhulu kakhulu uma kufika isikhathi sokuvota, abantu kumele bakhululeke benze lokho okusengqondweni yabo, basise ukuntshintsha lokuguqula izinto ezizathuthukisa isizwe sabo. Umuntu ilungelo lakhe eliqhakathikileyo kakhulu yikuvota. Uma ungelalungelo lokuvota lokho ofisa ukuvotela khona, umuntu ofuna ukumvotela yena, angiboni ukuthi ilizwe lakithi lingaqhubeka ngandlela bani.
Kambe singakubona kusenzakala lapho esikubone kusenzakala abantu besenza ingxoxo mpikiswano, ama debate, njalo kuqhawulana izandla abantu bemi bekhulumisana bendawonye kodwa bengamabandla achiyeneyo. Singakubona kusenzakala ekhaya.
Isifiso mnumzana, sonke siyakufisa ikakhulu uma sibona okwenzakala kwamanye amazwe. Kakula muntu ongafisi ukuthi hey bakithi ngalokhu kwenzakala kithi ngasi nje namhlanje. Nganje lokhu esikubona lapha ngasithatha nje imbijana yakhona. Kungaba lenkalakatha yomehluko kakhulu. Abantu ukuthi benze i-debate ukuphikisana ngomlomo, bephikisana ngezinto ezenzakalayo, bephikisana ngezinto abangazifuniyo, betshengisana ukuthi mina ungamvotela ngizaguqula lokhu lalokhu lalokhu. Lokhu okukhona kathesa ngikuzwisisi ngasizathu lokhu lalokhu lalokhu. Wena uma beza kuvotela unje unje unje, bayamtshela umuntu, bamtshele zigcwale uma bedebate, ayisiko ukuthi ikulwa.
Alo-ke umnumzana Quiet Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Okwamanje-ke sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla kuhlelo sihlaziya umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer silo dokotela Annette Moyo. Siyakwamukela kuhlelo dokotela.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi inyanga kamfumfu le esisanda ukuyigqiba ibingeyokunanza umkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast cancer emhlabeni jikelele. Ungathi imfundiso ngalomkhuhlane yenele yini kwele Zimbabwe? Abantu bayawazi lomkhuhlane, bayakwazi ukuthi kumele benzeni?
Angikholi ukuthi imfundiso iye ivamile eZimbabwe. Ngibona ngani kusase lethuba lokuthi siyenze okuningi ekufundiseni, ngoba ungananzelela ukuthi esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngemvukuzane le kubomama, especially abavela emakhaya, babonisa ukungazwisisi ukuthi sikhuluma ngani. Kuze kuthi lanxa umuntu esetholwe ukuthi ule mvukuzane, nxa umtshela usuka akuthathe ngenye indlela, abesehamba ayedinga ezinye indlela zokwelathwa alithiye, abesephenduka sokulate imvukuzane liyani isidlulele. So mbona ngani kusesele need yokuthi sifundise kakhulu, ikakhulu omama bemakhandleni ngemvukuzane.
Omama kumele benzeni ngendlela yokuzihlola nje ukuthi kungabe imvukuzane le isiqalisa emzimbeni wa?
umama engazihlola eyedwa ngkhaya, engabuya ezohlolwa esibhedlela kumbe kliniki eseduze laye, kumbe kungathathwa inyamanyana ebeleni lakhe ukuthi kuye iyethestwa kudingwa imvukuzane. Umuntu engazihlola yedwa ngkhaya nxa ezwisisa ukuthi yini akumele abe kudinga. So okokuqala sifuna ukuthi umuntu ongumama abe wazi amabele akhe ukuthi aminja, ukuthi umbala wawo unjani, ukuthi ingono yayo nxa inoma linjani, abekwazi lokuthi akhangele kanjani esibukweni, ngoba nxa ungabakwazi okunoma uzoba nokukhona into ecinzileyo uzaphangisa ubona.
Impawu ezikhomba ukuthi kungaba le mvukuzane emabeleni yiziphi?
Okokuqala engaba le-lam kumbe engingathi libhundu phakathi kwebele, lingaqala lilincane libe likhula masinyane. Kwesinye isikhathi engaba le-discharge engathi namanzi, amanzi la angabe emhlophe kumbe engabe elegazinyana. Kwesinye isikhathi ingono le iyawela ngaphakathi ibingani iyadonseka ngaphakathi kwebele. Esikhathini esiningi umuntu engaba le mvukuzane kungela ngokube bonakala ngamehlo.
Azihlole njani?
Ngilusizi ngoba le akuso video call ngiyabe ngitshengisa impikitsha ukuthi kwenze njani. So angamaphambi kwesibuko, izandla zisemaceleni zilengele eceleni komzimba yithi, uyakhangela abone ukuthi ingono zonke zimi ngendlela ajayele ngayo, lokuthi akula any change ngombala kumbala webele, anti wonke amabele omabili. And then abese phakamisa izandla zakhe azifake ekhanda njengomuntu ohlaba umkhosi ukuthi maye babo wanti. Ebese khangela futhi ukuthi ingono leziyana zilokhu kuhle njalo akula kudonseka kwenyama yamabele, kudonsekela phakathi inyama zamabele. And then abese khangela futhi efake izandla zakhe eqolo, eqinisa sengani ufuqa iqolo lakhe efuqela phakathi, khonokuyana kwenza ukuthi ama-muscles angaphansi kwebele aqini, abesekwanisa ukubona ukuthi kungabe kuleyinye inguquko inayibonayo. Uma ethinta ibele singalidivida into izinqa ezingu-4, kule phathi engaphezulu eduze nekhwapha nephathi engaphansi engaphandle, bese kusiba le phathi engaphansi esesenta ekhangelane lelinye ibele, bese kusiba le phathi yangaphezulu ekhangelane lenye ibele. So those are the 4 parts. So umuntu ongumama kuyakumele ukuthi emile azithinte amaphathi onalawani, engathinte ngemfisandla phakathi ebeleni yakwansi ukuthazi ukuthi kulamagumbini angaphansi mhlawumbe adeep phakathi kwebele. Engayenza njalo kumaphathi wonke wongu-4 emile, abesephinda njalo futhi elele phansi maybe phezu kombheda kumbe phansi on the floor, abambe ingono zakhe azimpuntuze. So sengani uyakhama ngithi xa engumama ongamunyisiyo kumele ukuthi kungabi lo chago oluphumayo, kumele ukuthi kungabi namanzi aphumayo. So ingabona kula manzi kumbe kuphuma amanzi angani alegazi, then kuyabe kumele ukuthi aphangisaye kudokotela wakhe. And then okokugcina kumele ukuthi afake izandla zakhe emakhwapheni, aze ukuthi emakhwapheni lapha kungabe kula mabhundu yini angani zimbilaphi, engazithola eley'nguquko zona ezisengizibalisile. Akumelanga ukuthi ahlazitshele yena ukuthi ule mvukuzane, ngoba miningi eminye imikhuhlane yevele engabonisa inguquko ezifana lazo nalezi. Nxa kube kwaba lo mama kumbe umama omncane kumbe udade wabo womuntu kumbe u-anti obele mvukuzane yevele, bonke abanye abayihlobo zomuntu yena lo abangomama kumele ukuthi bahlale bekukhangelwa, ngoba nxa imvukuzane ike yenzakala emulini iyanda ukuthi iphinde futhi njalo ithi senzakala kubomama besesebancane.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lodokotela Annette Moyo obesichasisela ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke, kodwa singakedlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Izakhamizi zeGwanda zilandula imbiko ethi kazifuni ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivote kukhetho oluzayo olukaminyaka ka-2018. Uzulu wezigaba zePlumtree ezigoqela koMbimba usedlela evalweni esesaba inyathe ezifohle zivela eWange National Park zabulala umuntu oyedwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama uChris Gallo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.